Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Kibana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 16 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nazi ezihamba phambili. Umkhokeli webandla eliphikiswayo kwele Zambia, umnumzana Hichilema Hakainde, nguye osengumongameli omutsha ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu.
Singakhohlwa ukuthi leli gciwane libuya ngalokho okuthiwa ngama-wave, libuya lingamagagasi, liba legagasi lokuqala, lesibili, lesithathu kanjalo.
Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Indlala inkulu even ungafika ukuhamba nje across i-community ages yawo kuyazikhanyela ukuthi hayi i-detention lezindawo.
Lanxa abaningi betshaye inala lonyaka, uZulu wedede ubikwa ethwele nzima ngendlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele Zambia, umnumzana Hakainde Hichilema, nguye osengumongameli walelo lizwe ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Ikomishini yezokhetho yazise namuhla ekuseni ukuthi uHichilema, yena omela ibandla le-United Party for National Development, uthole amavoti ayizigidi phose ezintathu 2.8 million, kwathi umongameli Lungu owebandla le-Patriotic Front wathola ayizigidi phose ezimbili 1.8 million. Lokho kutsho ukuthi uHichilema unqobe uLungu ngamavoti ayisigidi. uLungu yena uthi ukhetho lolu aluqhutshwanga kuhle ezigabeni ezintathu. uHichilema uthi uzakhokhela ilizwe ngendlela ehlanganisa uZulu wele Zambia. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu amabili alamatshumi amathathu lanhlanu 235 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula ezine 4109. Asebebanjelwa umkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamatshumi amabili 120,088. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamatshumi phose amathathu 28,015. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezingamatshumi phose amathathu labo 26,334. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebephezu kwezigidi ezimbili 2,064,314. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebephezu kwesigidi 1,224,715. Isiphathamandla senhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efihlela Ncube uthi lanxa inani lababanjwa lomkhuhlane kanye lababhubhayo likhanya lisehla uZulu kamelanga ayekethise.
Asisho isikhathi sokucelebrate, asisho isikhathi sokuthokoza. Kuvulekile iwindi lokuthi nxa kungeyaya kwehle izinto zonke ezidingakalayo ukuthi abantu bavikeleke. Kunye lokuqhubeka behlatshwa kuvulwe lezikolo le-industry abantu baqalise ukusebenza. Kodwa singakhohlwa ukuthi leli gciwane libuya ngalokho okuthiwa ngama-wave. Libuya lingamagagasi. Liba negagasi lokuqala, lesibili, lesithathu kanjalo lokho elisiza. Ngakho-ke sisengahlangana nelinye i-wave elomunye umkhakha njalo waleli gciwane libuye libulala abantu abaningi. Abantu-ke kabangathululi ukuqinisa ukuvikeleka kwabo. Akulakufa osekusukile, ingozi lokho ikhona. Sabeni asizivikeleni ngendlela efaneleyo.
Udaba lokuvulwa kwezinkonzo kulabo asebehlatshwe amajekiseni omabili isolwehlukanise abantu phakathi, ngitsho labo abamasonto. Ulubona njani lolo daba?
Kakumangalisa ukuthi abantu bahlukane phakathi ngalolu daba lokuvulwa kwezenkolo amachurchi, ngoba abanye kulezo nkolo bayafuna ukuhlatshwa, abanye bathi kakufanelanga ama-members abahlatshwe. Ngakho-ke nxa usithi wena abantu akubuye kuphela labo abahlatshiwe amajekiseni omabili, kutsho khona ukuthi amanye amachurchi kasozavulwe. Ngakho-ke yikho kubahlukanisa phakathi khona lokho. Kanti-ke njalo kukhona vele abantu abangavumelani lokuthi uhulumende abuye lecebo elizakwenza ukuthi abantu baphoqelelwe, baforselwe ukuthi bahlatshwe bona bengafuni ukuhlatshwa. Ukuthi kumele kube inkuthazo abantu baye kumbe bangayi ngokuya ngokukhuthazwa lokufundiswa. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi bahlukane phakathi kulokho. Kuyinto vele bahlukanisa phakathi abantu umhlaba wonke jikelele, udaba lwe-Jackson lolo.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lona luhamba njani?
Amajekiseni lokhe silela kakhulu, asesekhatshana kakhulu ngempela ukuthi abantu bangathola bonke abafuna ukuthi bahlatshwe. Endaweni eziningi edolobheni, emadolobheni vele ubona mhlambe nxa kuvuliwe kwathiwa khona akhona amajekiseni, ubona inkalakatha yemizila abantu befisa ukuthi ngabe bayahlatshwa. Kodwa ungaya kakhulu emaphandleni, endaweni eziningi vele abakayiboni nje indaba yejekiseni. Ngakho-ke asashota kakhulu, bekufanele ukuthi ngaba sendaweni eziningi emakhaya lasemadolobheni. Yebo, kambe abantu behlatshwa ngobuningi okwamanje okwedlula lokho wesikhathi esidlulileyo, kodwa lokho esishota kakhulu amajekiseni. Uhulumende akakenzi konke okufanele ukuthi abantu bahlatshwe, kakenzi konke okufanele ukuthi abantu bafundiswe, kakenzi konke okufanele ukuthi abantu bavikeleke. Usasilela kukho konke lokho.
Umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo ibandla leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emulini yentathelizindaba iStudio 7 uKuzanayi Musengi, yena obhujelwe ngunkosikazi wakhe uyisezala kanye loninazala ngeviki edluleyo. Abathathu laba bathethwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Nangu umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sikhala le muli yako Msengi ethiwe ngumkakhe uMrs. Msengi loyise lonina ebulawa yi-COVID-19. Sithi thina abemuli ye-MDC Alliance akujayelekanga ukukhalela abantu nje ngaphandle ukuthi abantu bakhalele iziphathamandla ze-politics. Thina sikubona kufanele ukuthi umuntu ngumuntu. Ubaba lo uMsengi ohumutshela indaba zangapha eMidlands labobulawayo ze-Studio 7 ngujournalist oqothembekileyo ongakhethi muntu, othumela i-news njengoba ziyi-news nsuku zonke ku-Studio 7. Ngalokho mahlabezulu sibona sifanele ukuthi sikhalele imuli le, ngoba ikhanda lemuli uyise kaMsengi lonina bahle babhubha balandelana. Lo mkakhe wahle walandela, kutshengisa ukuthi ngabantu ade bethandana bebongana. Imuli le iqakathekile kithi ngenxa yokuthi umkakhe edevelela e-human rights activist, e-journalist, sikhalale muli sithi kabakhale ngethemba ngokumsebenzi owenziwe ngabazali bakhe nomkakhe mkhulu yikho sithi Mashabe Zulu asiqapheleni iCovid 19 kulandeleni ama conditions e World Health Organization liyawazi sikhalale muli le ngoba umuntu ngumuntu asiphonge ukukhalela ama politicians suku zonke
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se MDC Alliance lanxa abantu abaningi betshaye inala lonyaka uZulu wedede ubikwa ethwele nzima ngendlala kanye lokusilela kwamanzi ukansila walindawo kuward 18 umnumzana Stanley Torima uthi ugatsha lukahulumende olwe-social welfare kanye labenhlanganiso ezizimeleyo kumele bangenele baphathise izakhamizi kulumango
abadala sebekhathele kule ndlala enkulu enzima sibili okuthi uhulumende idepartment yakhe ye-social welfare kade sikhuthaza ukuthi indawo enjengedede khayifanani lezinye indawo ezisemaphandleni ngesingizi abayibizayo esithi yiperiodeni abantu laba abala masimu abantu laba abanye sebekhulile abanye abayisigoka and indlala inkulu even ungafika ukuhamba nje across i-community yedede kuyazikhanyela ukuthi hayi idede ishiyeni lezinye indawo uyananzelela ukuthi imali eningi esigabeni sami iyabevela kundawo ezetourism ukuthi phakathi kwalesi sikhathi kunzima ukuyithola imali abantu baphuma imisebenzi abaningi enxa yecorona so khonokho kade bekwanisa ukuthi bekuthole khona ngale lawo belethele abazali babo ngapha edethi hhayi akusela into enjengaleyo
inhlanganiso eziphathisa abalambayo aziko yini ngapho
kwezinye indawo emaphandleni iWorld Food Program bayaphathisa but inkinga esilayo edete isikhathi esiningi bayananzi indawo edete njengedolobha so ikho isikhathi esiningi bahlala besifaka esiceleni singazuzi anything isikhathi sangkona nxa sebesicalisa ukunika abantu i-social welfare layo ilesikhathi esokunikeza abadala ukudla labagogekileyo okwamanje bayabe bekhangelele ukuthi abantu bavune emasimini but uyabona idethi abala masimu
udaba lokusilela kwamanzi lona lumi njani
amanzi asithwalise nzima edethi ngenxa yokuthi kungaze kuhambe amagesi edethi ayisela manzi besides uhlupho lwamagesi ukuhamba kwangona kwamagesi yona idethi amanzi ayahlupha umnyaka ophelileyo bayifakile indaba yamanzi ukuhlupha kwendaba yamanzi edethi ku-national budget but i-implementation yangona esingakayiboni ukuthi iyahamba kakuhle yini ikliniki isikolo zona ziyana indaba ezokuthi kumele ukuthi kube la manzi wesi isikhathi sona lesi somkhuhlane we-corona owukuthi abantu bakhangelwe ukuthi basebenzisa amanzi isikhathi esiningi kuyabe sokunzima
umnumzana Stanley Torima ngukansila ka-ward 18 edethe sehlulekile ukukhuluma lo mphathi ntambo obona ngenhlelo zokuncedisa abaswelayo olwe-social welfare umnumzana Paul Mavima Seli kubonile na ukusemaphephandabeni iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli yamasoni Mnangagwa ulubhekise kwele Malawi namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wabagogeli bamazwe esadaki oqala kusasa uphele ngolwesithathu iphephandaba le-Herald lithi lanxa amasonto evuliwe izolo balutshana abantu abahambe ukuyakhonza mathupha uhulumende uthi labo asebehlatshwe amajekiseni womabili e-COVID-19 yibo kuphela abangaya esontweni. Inkundla yeZim Live ithi indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa uShon uthenge imota edulayo eyohlobo lweRolls Royce yona ebize imali engange 360,000 US dollars. Lenkundla ithi okumangalisayo yikuthi uyithole ngaphi le mali uShon, yena ehola ingcosana ngamadola eZimbabwe kubuto lapho asebenza khona. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7, sanibona basakazi nonke. Ngiyanibingelela ngomusa kaJehova. Ngithi philani, philani, siphile sonke. Isikhathi sisavuma ukuthi siphile. Ngiyabonga. Okhulumayo ngikholeni, umzulu kamazi. Utakadube endaweni yaseGwanda. Ya ngithi mina umbono enginawo ngihambisana nale ndoda ekhulumile izolo, sengathi la mabandla ama opposition parties ngempela ngempela bangahlala phansi ama leaders akhona alawo maparty bakhulumisane babumbe iparty eyoda, then bazonikezana izikhundla ukuthi wena uzoba minister of this, minister of that, minister of this. Uyabona kuzofana nomongameli ni vice mongameli, uyabona, ukuze bawine kulempi esibhekane nayo singamazimu, sibhekane nempi enkulu kakhulu, impi enkulu kakhulu yobandlululo. Ya mbono wami lapho, ngiyabonga, ngiyathokoza kakhulu, ngiyajabula uma le audio ingadluliselwa phambili ifunde bayizwe abadala bethu. Ngiyabonga.
Bayibonani basakazi bami be-Studio 7, isikhathi side singasakwazi ukuxoxa sonke ngendaba zembambeko la ngehlupho zomhlaba lezi. Ye hayi, siyaphila, sengibuyile lami, sengizaqalisa ukuxoxa kathesi lesizwe sakithi eseZimbabwe yonke. Ye ngumama lo.
Siyabonga kakhulu bantu be-Studio 7 and sibonga kakhulu abakhokeli bethu be-Studio 7 ngokusiphathisa kumsebenzi we-Studio 7. Voice of America isiphathele umsebenzi omuhle kakhulu. Lapha sikhangela especially kuma-rural areas, abantu bahamba kuma-vaccination centers besiyahlatshwa ama-injections. Kodwa but into esibangisayo babakhwehlela abantu vele, become worse. Why? Abahlatshwisiwanesebebabathwele COVID-19 bakhwehlele kumangalisa. Sina wa expect ukuthi inqalo sizohlatshwa sizobe the protection. Sizosebenza njani lapho? Uthi sifaka ama mask athi sina sama filters bese sehlola ukusebenza. Umuntu usekhwehlela right through. Kodwa ngapho sizothi ukuthi wona fa ohlatshwa. Sizobe ukukhulumela thathi nyathra kunxa ukuthi khona kuna ma inspections umbe. Kuna ma quarantine centers, baba fa ama quarantine centers kuhle. Ngicinisa ngoba ivele emaphandleni iza kulala abantu iCorona. Utosendile. Siyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7, basakazi abahle, basakazi abesisakaza njengoba zinjalo. Mina ngubhanda moya ekulilima West. Ngithi mina hayi, asiphepheni bakithi kubhubhane olukhona. Hayi, asihlonipheni njengoba ubhubhane lolu lubhahile umhlaba wonke. Kodwa ngibuye ke ngithi dudu abakongwenya, abalahlekelwe ngujeni ngwenya. Ye awutheni ngwenya wayelikhawe impela, sasimamela kuZambia, simamela sicatshile ememeza sibili ayengaphansi kwezipra. Hayi, sithi lala kahle ntombi, lala kahle ntombi, noma amaphupho akho engasafezekanga, kodwa hayi, sisekhona, sisekhona nathi wasilwela abaseleyo. Asimduduzeni, ahambe kahle ngomoya, ayehlala kahle kuNkulunkulu wakhe. Siyabonga. Ngubhanda mina ewulilima West.
Njani ku-Studio 7? Hayi, nami ngajabula, mayi audio yami ngafunda emoyeni namhlanje, ngoba ngoku wokuqala ukungena kulolu hlelo ngihlele ngilulalela nje ngizwa abafowethu bephawula ngizwa nendaba enisethulela zona emsakazweni indaba ezimnandi indaba ezijabulisayo kodwa nginenkinga ngidinge ngifake umbono lapha ngizwa nikhuluma ngokuthi abantu bengakhulumi amagama ane-tribalism la emsakazweni kodwa abantu abazikhulumeli abantu bakhulunyiswa yizimo abaphila kizo njengabantu bakomthwakazi sicindezelekile kakhulu endaweni zethu sithathelwe yonke into abantu bokuzwa yonke imisebenzi ekhona iphethwe ngabantu bokuzwa endaweni zethu yikho abantu nibabona bekhuluma bephakamisa imimoya ngoba abantu into yakhona ibuhlungu ngayenze example ngendawo yalapha engikhona mina ematop esilozi kune-national park laphayana akula ngisho even one umuntu wakithi osebenza kuleyo ndawo bonke abantu balapha abantu bokuzwa nabantu abakhuluma olunye ulimi olungayisilo lwasemathebeleleni yabo abantu abafike ngokuzosebenza umbuzo wami ukuthi abekho yini abantwana bakuleyo ndawo abayifunani na leyo msebenzi so engakho libona abantu bekhuluma kakhulu bezohlala bekhuluma against umhlobo yi-one ngenxa ukuthi laba bantu babuye bazothathela abantu indawo zethu bazothathela abantu impilo zethu abantu bazwakalisa nje izikhalazo zabo emsakazweni pho nani mase nibavimba and nginokuzwa lithi umuntu uvumelekile ukuthi angakhuluma noma yini okusenhlinzweni yakho pho uzokukhuluma kanjani umuntu senimvimba lithi angakhuluma ukuthi nokuthi senimkhethela nethi khuluma lokhu lokhu ungakukhulumi khuluma lokhu mina ngicabanga ukuthi niyaphambi bamisalapho emsakazweni omkhulu Studio 7 maningachuzela abantu ngoba manifaka le namba lethi umuntu uvumelekile ukuthi angakhuluma noma yini as long as engathuki ngiyabonga
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe kufe abantu abalitshumi lasishiyangalombili kwele Cameroon izolo ekulwisaneni phakathi kwabafuyi benkomo labagoli benhlansi bevanga amanzi ngokubika komsakazo we-Voice of America umsakazo we-CNN wona uthi inani labantu abafele engozini yokuzamazama komhlaba kwele Haiti ngomgqibelo selikhwelela yaphezu kwenkulungwane 1200 singene kudaba lwemelika umongameli Joe Biden uthumele amabutho ayinkulungwane buthumuthumu kwele Afghanistan izolo ukuyancedisa kumizamo yokuhlenga izizalwane zeMelika ezigoqela ebezisebenza kwi-embasi yaleli lizwe e-Afghanistan kulandela ukuhluthunelwa umbuso kukahulumende walelo lizwe liqembu le-Taliban. Iqembu leli liqale ukuhlasela ngamandla kunyanga ezedluleyo kulandela ukwazisa kukamongameli Biden ukuthi amabutho eMelika asephuma e-Afghanistan ngemva kokuphatheka kumpi yalelo lizwe encedisana lamabutho ase-Afghanistan kwiminyaka engamatshumi amabili belwisana lama-Taliban. Amabutho e-Taliban ahluthune amadolobho elizweni lonke njalo izolo athethe isigodlo iKabul ayangena emahofisini kamongameli Ashraf Ghani athola esebalekile elizweni. Izizalwane zeMelika lezakwamanye amazwe afana leBhilitane bezigcwele egcekeni lendizamtshina lapho ebezihlengwa khona ngamabutho zihanjiswa emazweni aso. ukungena kwamaTaliban embusweni kuchiye isizalwane zeAfghanistan eziningi zilokwesaba ngoba leli liqembu elibusa ngocuku ikakhulu kwabesifazana. IMelika yangena eAfghanistan idinga uBin Laden ngemva kokuhlaselwa kwayo i-Al-Qaeda kusehlakalo esaziwa ngokuthi 9/11. Sixoxele incwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Akumangalisi esikubona kusenzakala kwele Afghanistan. Eqinisweni singabuyela kundaba eyiyo isisusa esibangele ukuthi amabutho aweMelika lawa kwamanye amazwe anjengaboBrithani lamanye azithole eseAfghanistan. Singabuyela kundaba leyo sizabakwazi ukuthi kahle kahle bekulembangela eyiyo isiqoqoqela ukuthi kungenxa yani bekhona phana. Ngokunjalo kuzamela ukuthi lalapho sithi sihlazisise ukuthi umumo osusenzakala kathesi lesimo esesikhona manje sisikhangele ngelihlo lokuzwisisa ukuthi ekuqaleni kwakusukele ngapi uze amabutho la aweMelika lawamanye amazwe azithole seAfghanistan. Yikho kuzenza ukuthi sibekwazi ukuthi lanxa uBiden enze isinqumo sokuthi sesusa amabutho akhe laphana singamsoli kakhulu ngoba umsebenzi akade bewenza bawenzile, lo mlando ababewunikiwe bawufezile, babehambe laphana besiya kulwa le terrorism. Yikho namanje lamhlanje sizwe uPrime Minister weBrithani uBoris Johnson esithi yena uyathemba ukuthi abantu laba amaTaliban nxa bengathatha umbuso ubefisa ukuthi bazibuse bona kodwa bangazitholi sebe ngesilungu esingathi iku-exporter i-terrorism ngendlela abasebekwenza ngayo. Angithi uyabona ukuthi kusitshengisa ukuthi basakhumbula ukuthi ivele yona imbangela ukuze bazithole e-Afghanistan yayiphi.
Elakusasa leAfghanistan phansi kombuso wamaTaliban ulibona liminjani?
Eqinisweni inkomo amaTaliban lanxa engabantu abaphenduka manje bengena ngezikhali bethatha umbuso. Simbonile umongameli welizwe leAfghanistan obekhona lo wayefakwe ngabeMelika lakwamanye amazwe ephuma laye ebaleka. Kodwa siyakwazi ukuthi lanxa bengene ngalindlela abangene ngayo eqinisweni okuzenzakala ukuthi labo bafundile isifundo sokuthi umhlaba uyanelisa ukuthi ume ujame laphana ulwe labo ubehlule ngoba i-20 years yonke le bebengekho embusweni bebehluliwe. Manje nxa sebengene embusweni bawuthatha ngiyathemba bazahlala belalo ulwazi lolu lokuthi kwake kwenzakalani okuyikho kwenza ukuthi bahlale 20 years bengekho embusweni lo, njalo baziphathe ngendlela ezayenza ukuthi badinge ubudlelwano lamanye amazwe. Ngibona ngani elakusasa leAfghanistan alikufanana leAfghanistan le siyibone anduba amabutho eAmerika naweBritain angene adudule amaTaliban. Ngibona ngani kusasa leAfghanistan lanxa iAfghanistan yabe sikhokhelwa ngamaTaliban azabe ekwazi lawo ukuzithiba kwezinye izinto ngoba indlela ababesenza ngayo izinto lanxa bezaqhubeka bebulala abantu ngoba vele bangababulali abantu laba bazaba lokuzithiba nxa besithi bakhangela amazwe omhlaba njengaboMelika lawo Britain lamanye amazwe bazaba lakhuzithiba ngoba besesaba ukuthi bangabuyela futhi esimende siyana ukuthi bacine sebehambe bayahlokozana labeMelika kuzasusa futhi olunye uthuthuva. So nxa ngikhangela ikusasa ye-Afghanistan ngiyibona izoba itshintshile nkomo, ngibona izatshintsha ngokuya kwesikhathi. Kubuhlungu khona ukubona abantu behlukuluzwa ngendlela amaTaliban ayenza ngayo manje, kodwa kuza kuya ngokuya kwesikhathi izinto kuzoba lotshintsho olukhona.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusaswe. Izibhethe ngezihamba phambili kubhubhe abantu abangamachumi phose amavili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Zambia umnumzana Hichilema Hakainde nguye osengumongameli ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu. Lanxa abanengi betshaye inala lonyaka uZulu wetete ubikwa ethwele nzima ngendlala. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.